indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku lokuthi bahambe bayehlatshwa labalutshwana abangabe bezwile ngalolo hlelo. Kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya, njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa. Ekunye njalo sikuzwayo yikuthi lakuma-centers khonapho idosi esikhona yile yesibili, i-second dose eyokuqala selokhu yaphelayo, ayikatholakali ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa. Kungakho-ke yona le second dose ekhona kuthi ukuthi abazayihlatshwa yilaba abahlatshwe okokuqala, abangazange bahlatshwa kuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga i-first dose kayitholakali. Lakuma-centers lapho ohlelo lolo lufikela khona abantu abale information edephileyo abazange benelise ukuthi bayithole bonke, yaphanga yaphela. Kungakho-ke singathi ukuthi nxa sicubungula sikhangela ngelihlo elibanzi ngokutholakala kwalamajekiseni, singatsho ukuthi abantu abaningi kabayenelisanga kumbe inti kabenelisi ukuthi bathole.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho eLupane?
Singathi abantu kabalandeli izinqumo, kukanti bavele kumnyama kibo, abala information. Lezi inhlanganiso ezizimele zodwa ebeyiziyizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende, kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi le mihlangano engenziwa. Kungakho-ke indlela abantu abatholiswa ngayo i-information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo. Ngaphandle kwalokho, ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo. Abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama-sanitizer, ama-maski. So ngezinye zezinto ezinzima kakhulu okudingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo.